Yikho lokho ukuthi indaba yodlakela lendaba yokusukumezwa kwabantu kaZulu kusetshenziswa ibutho ayisiyona indaba elungileyo. Indaba yokungabi khona kokuthula kwele Zimbabwe kusenziwa zinkokeli zezanu-PF kufanele kube into emayo engaqhubeki siya phambili. Njalo uZulu weZimbabwe kufanele azi ukuthi upresident Nelson Chamisa ulokhe emelele khona ukuthi uZulu weZimbabwe abe nelungelo lakhe elipheleleyo.
Kodwa umbiko kamnumzana Chamisa leyi iyamukelwa njani?
Basi sakhangele nje kathi sekhangelani imbiko leyi iyamukelwe ngendlela ngokuthaba ngozulukazi ikakhulu kwale MBC labo esesikhulume labo bathokoza ukuthi upresident usephumile wabazisa ukuthi ucabangani njalo nhlelo bani akhangelele ukuziqhuba emalangeni alandelayo esikhangelane nawo. Sisamele ukuthi sizwe iy'nkokheli zamanye amazwe, size njalo lokuthi ezinye izihlangothi ezisamezwe naphandle zingabe zicabanga ukuthini. Kodwa sesikubonile ngemva kwamahola amalutshwane yokuthi uZulu ukhanya ethokozele ukuthi upresident Chamisa ubonakale ekhuluma namhlanje, njalo uthokozele nalokho akutshilo.
Lithini manje ngalokho okuphuma kweminye imbiko kahulumende ukuthi ibandla le-MBC yilo elabangela udlakela njalo lisebenza lamanye amazwe ukuthi likhuphe uhulumende okhona kuntathela izindaba lokunye?
Into esegcekele ukuthi akekho umuntu weZimbabwe isizalo seZimbabwe ozelwe kuleli okhwele kuleli olokhe elalela izinto ezikhulunywa yizihlangothi zentatheli izindaba ezisebenzela uhulumende. Ngikhulumisana labo mina abantu abasebenzela uhulumende abo-Herald labo ZBC izinsuku zonke. Nxa sebephumele emsebenzini bangithumela ama-message bethi hayi ndoda ukusebenza kunzima, hayi angikwazi ukuthi ilizwe lethu salikhulula kanjani kwenze lathi nxa sisemsebenzini sizizwe silingani sikhuluma njengabantu abadala abale ngqondo. So siyakwazi ukuthi basemsebenzini izihlobo zethu zisemsebenzini umsebenzi wazunzima lazo kaziwuthandi. Leyi mbiko yimbiko nje ephuma kuhulumende weZANU-PF engelani neqiniso kumbe nokuba ngabantu abadala.